Langa isinqumo esethulwa ngumthetho wandaba waphezulu oye High Court sisitha amalunga edalela eParliamente awebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa eNational House of Assembly le Senate ngozithu ngonobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edalela iSenate kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-CCC abagoqela umnumzana Jameson Timba Webster Mawondera lo nkosikazi Wongai Thome. Edalele National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxothe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedalela eParliamente we-CCC umnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye owabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. Abe-CCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabangu ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo. Ngakho-ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshwe namhlanje edalele National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe umnumzana Khaliphani Phogeni ibe liphutha njengoba bebengasabeli incingo zabo. Ekhuluma nge-Studio 7 ngempelasonto, uPhogeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edalela ePhalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.